umthetho vele wona uyavumela ngoba nxa kumbe ungumsolwa kumbe uyisase kumbe ungisibotshwa amalungelo akho kathathwa akathatheki ngamalungelo akho. Kunjalo nje nxa kuthiwa khona uyabizwa izac ayisodale ayisonkantolo yikomishini ungazi ukuthi angikhonfithi ngathi khona banama-arresting powers ya sokukubo bona ojaha labana ukuthi nxa sebesize sebengenela izinto bethendeka bazafanele batshengise iqiniso lokuthi babengekho bazaphrintisa ama-passport abo ilanga lokuphuma elizweni nelanga lokungena akuhluphi kulilungelo akudingi ukuthi abantu baqale ukuphapha amahlehla
abanye bebekhala ke lapha ngokuthi kuvele kuyimvama yayo izakhe ukuthi nxa ikhangela kumbe indaba zalabo abalobudlelwano lezanu PF azikhatshana libona sengathi udaba lolu lungahamba njani
siyazibheka inkohlakalo ngale nxa kuzani bekhuluma ngendaba yenkohlakalo uyafika enkantolo yindaba nje ekhulukhulunayo khathe awusuze abanacala ngoba isivumelwano sibokasikho bavumelana le company social business osegoli bazadinga indawo ngoba asiyazisela ukuthi angisho ngesikhiwa wathi captured judiciary akusoze kusethuse ukuthi bengaphuma nje bengiyabe ngenacala ngoba labo ngabantu abantu bezama ngoba awusoze independent ungasemuntu wezama so lapha ukusela uqonda le la bona othila igwana labo chigumba bona abanika ochizayo labo labo ukuthi umuntu ibhizinisi lakhona akumele sibasole.